endabeni zethu namhlanje, amalunga e-Women of Zimbabwe Arise atshanyisele ezitaladini kobulawayo ekhonona ngokuwa kwezemfundo elizweni. Abaphila ngokutshintsha imali ezitaladini abaziwa ngokuthi ngothiphatheleni sebephendukile kwele Botswana ngemva kokungena kwemali yohlobo lwama-bond notes. Inhlanganiso ye-Amnesty International ithi ilizwe leZimbabwe ngelinye lamazwe afakele abephula umthetho isigwebo sokulengiswa. Umnotho weZimbabwe uchiya eningi labantu lisidla ingwegwe zomlomo. Pho kumele kulungiswe njani lokhu? Ku-Live Talk lamuhla kuhlelo labasakhulayo olwe The Connection sixoxa lembongi eziloba ezombusazwe. Thumelani imilayezelo yenu ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu LVOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumakakasi athi 909 AM 4930 6065 15460 naku-13860 kHz ku-short wave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp naku-Facebook ku-VOA Ndebele.